Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hlangana kwezekuseni mthwakazo omuhle ngolwesibili mhlaka 20 kunhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Uhlelo lokubhalisa labo abazancintisa kukhetho luqhutshwa kusasa e-nomination court. Lanxa abaningi besithi balomdlandla wokuvota kukhetho oluzayo. Abanye bathi kabasoze badlalise isikhathi sabo. Kanti abathengisa esitaladeni bathi akusela nzuzo abayitholayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe athi aselungele ukubhalisa labo abazancintisa bewamele kukhetho oluzayo kumadale e-nomination court wona azahlala kusasa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise kusikhatshana esedluleyo ukuthi abazancintisa kukhetho lolu bazabhalisa mhlaka 21 kulinyanga okulusuku lwakusasa. Kuthi ukhetho lona luqhutshwe mhlaka 23 ngoNcwabakazi. Abazancintisa kukhetho lukamongameli bazahlawula inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona bahlawule inkulungwane eyodwa, $1,000. Amakansila ona akahlawuli lutho. Ibandla le-TCCC lithi liza kwazisa abancintisa belimele ekubhaliseni kusasa. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-TCCC libandla labantu. Yikho ke sivumelene la stakeholders esithi ngomakhelwana, savumelana labe church, lama trade unions, lezakhamizi, ama residents association. Sakhetha sindawonye sisazi ukuthi singakhetha sisodwa kuyathiwa sifake abantu bethu esithi ngesikhiwa imposing candidates. Abantu bonke bayakwazi ukuthi iminyaka eminingi abantu ede bekhethana izakhamizi labantu abaningi esithi ngama-stakeholders basale ngaphandle. Into le sibona ngani yiyo efanti yenziwe ngabantu ngoba abathungameli bafanti bavele ebantwini hatshi ukuthi bazifake. Sayithi iparty le Season Coalition for Change ibandla lenguquko elivele ebantwini. Abantu bazikhethele noma thina abathungameli sede sifisa ukuthi uJohn engene ume echiwe ngabantu ohlala labo singobani. Yikho ke thina sithi amalunga akhethiweyo abantu bayabazi ezigabeni zabo bayabazi.
Kulabanye abasola indlela elisebenzisileyo ukukhetha labo abazancintisa bemele ibandla lenu. Abanye balaba bantu ngabanqotshiweyo. Kasisoze sibone yini abanye bebhalisa kusasa abanqotshiweyo befuna ukuncintisa bemele ibandla lenu, kuthi mhlawumbe abanye labo bebhalisela ukuncintisa bengama independent candidates.
Abantu balemvumo uma befuna ukuzikhethela ukuzikhupha ebantwini besiya kuma independence hatshi bavunyele. Kodwa okwakhathesi asikaboni intsholo yedwa obhala incwadi wakhonona ngoba konke lokhu sikwenze labantu. Kanti uma uphiwe umsebenzi ngabantu uthunyiwe, bangayekeli ukukuthuma sungathi athatha intonga ubalwise uthi kungani lingantumanga sivela khatshana lomzabalazo sesihamba ngonyawo olutsha unyawo olutsha ukuthi abantu bazikhethele izinceku zabo thina asilamashef silezinceku ngalokho umuntu ozaphambuka okwakha manje hayi indaba yakhe thina lapha sivikela ama candidates ethu ngoba siyakwazi utekele bake bamenza sonesi bachiya sebemvuthuzile emhla noma nomination abantu bonke sebehlumukile thina sithi sihamba lozulu uzulu ngiyozikhetheleyo yikho ke abantu abaphume emkhubeni emdala ekuhlala lokho esilandela izinto ezimbi thina sesifunda ngokubona ukuthiwa experienced best teacher ungakhetha umuntu ongavele ebantwini uyafika ezihlalele ebe yi-missing member of parliament umuntu ozabuya kanye sedinga amavoti
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF Central Committee, umnumzana Joseph Chuma laye othi sebemelele ukubhalisa kusasa. Sesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama double candidates uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma primaries uthole abantu ababili sebebhalisele ukuncintisa ku constituency inye bengabe bandla elifanayo sisoze sibone yini kusenzakala ku ZANU PF lokho
lobo kuzanibezi liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngishitsho ama-primary sawenza ngomatshi okutshengisela yona wonke umuntu obengasukuthekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka asila thina into ethiwa ngama-double candidates vele akwazi kwenzakale kuZANU PF into engenzakala yikuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasukuthekanga abe sefuna ukuzimela eyiloko kuthiwa ngesingisi yi-independent candidate thina silakolokwana ngoba ungavele uzimele suyi-independent candidate yithi i-constitution ihle kutshele ukuthi hhayi usuzithotshile wena wedwa emhlabeni weZANU PF asifani nalokhu engikuzwileyo kukhulunywa ngumkhokheli we-TRCC ubaba uChamisa esithi yena amalunga abo abangasuthisekanga ngokuthi kabafakwanga under i-TRCC bengazimela bebe ngama-independent candidate thina asikwenzi kokwana lokwana yikho kutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga yikho phela kushiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures akula political party engabe ukuhamba ingela structure ngonxa kule structure uyabe ukwazi ukuthina i-reporting system yakho imikanje kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba la ma-double candidates izikhathi eziningi thina kubadlela ezanu pf asilako khonokho yinunu esingafuni lokuyibona
kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikisayo ngenxa yomnotho
abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho bona laba bavele bakwenza ngabomo angithi uyakwazi ukuthi nabake bamkhungathi kona bazathela ithelethele esishweni nasibulibelajeja bonke loku yinto abantu asebevula amehle bakubona
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF Central Committee (tune) Lanxa abantu abanengi besithi sebemelele ukuvota kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi, abanye asebeluphele entabazinduna bathi kabasoze bazihluphe ngoba sebekhathele ngokusengelwa ezimithiyo zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izankefu loluju, kodwa zisuke zikhohlwe ngabo nxa ukhetho solwedlule. Kubika uEzra Chisaspanda.
Abahlali bentabazinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Basipromisa bathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Eze sicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayizihlupa ngokuyela iningi. Uyavota akungcono kuyekela kuphela. Kali babuya sebefuna sibavotile, sebefuna sikampeni, sebekampena futhi ukuthi sibavotile. Mina sendiniwe nje. Sengikade.
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili, 92 years old, laye uthi ka 40 lo nyaka.
Ngivotele umuntu ongangezele kuhle, basevalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi yayisinika ukudla. Kanti kuthiwa kodwa angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Kanti useza kulwa nabantu esesitshaye ukuthi isayekele ngumbutela. Asiqothele amakhiwa, amakhiwa ayisenzela konke. Bawaxotsha.
Umnumzana People Jabula ilunga lebandla lezanu PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithandi ibandla lakhe kulindawo.
Ibandla lami mina salivotela yilami lena eselagugayo izaphwe. Hayi, ngasembuyela kuzani ngoba yiyemphethele. Abantu bayisikila but balukunyunyutha ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicaci. Khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amanela nhlanu 45 ulenxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi, esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sedubika sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lokuthi siyazilimela ukuze ingadi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona. Ayikho, hayi ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka lapho. Hayi, uvota sozengekele. Ngasozengekele noma ungaba lokwenzima kuvota sozengekele. Mina vele ngiwe emdizi ngisifuna imali kakhulu elizweni lamakhampani ukuthi ngavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko amagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Ngifuna iphume asisebenzi ngabuya lebhondi bathi bhondi abasaliphuni no job no what. So sifunani khonapho? Akuntsheli into esiyifuna khonapho kuyini. Sidubeka sinje amakhampani ethu avala asisebenzi azange siphiwe ama-benefit ethu kwathiwa hambani amakhiwa athambani ecela imalini kumkabi. So hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la. No, esidiniwe.
Osakhulayo uQondani Walter oneminyaka yokuzalwa ngamathuba amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshitshe kwesikhathi ekuncinda khona bavike kube yinto eyi-one futhi kufane.
Thina vele abathi osakhulayo vele i-society vele yazi sizalelele enkangala thi ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi. Akungeke undlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo kusasa lami elihle.
Abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edotshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation bathi bakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-Ward 6 omele bandla le-ZANU PF uthi kalaqiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala, ngeke sikwale lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngaze bakhale, but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe yakutshintsheka.
NgoLwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination court izabhalisa lokwamukela abazancelisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha entabazinduna, igama lami ngeza Jesus Banda.
EleZimbabwe namuhla lizabambana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweziphepheli olweWorld Refugee Day. Lolu suku lwahlelwa ngumanyano weUnited Nations. EleZimbabwe ligcine iziphepheli ezinengi ezivela emazweni achiyeneyo ikakhulu alezimpi. kodwa kulezi zalwane zeZimbabwe eziningi lazo eziphephele kwamanye amazwe afana labo Botswana o South Africa lamanye amaningi aphetsheya. Abathengisa esitaladeni bathi ukuwa kwedola leZimbabwe okungela mkhawulo osokubangele ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kubathwalise nzima ngoba kabasenelisi ukuthola imali yokuwoda abakuthengisayo. Bathi njalo akusela nzuzo abayitholayo kubhizimusi labo. Iningi labantu liphila ngokuthengisa ngenxa yokusilela kwemisebenzi elizweni. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo Nkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Idola lethu alisasebenzi lingamaphepha sibili, alisasebenzi kuyasihlukumeza kakhulu ekupraizeni kwethu izimpahla ngoba sokumele ngelanga ngelanga sitshintshe ama-prizes ethu. Osokusenza ukuthi lama-customer yethu vele sibalekele njalo bengasithembi ngokuthi sithengisa njani. So imali yethu iwile kakhulu, yasi-affecta kakhulu especially nxa sesisithi siyohoda. Ngoba kulabanye laba abalokhu besabuya bethwele yona le imali yakithi eZimbabwe nxa sosayintshintsha emkambeni le emnyama yengesitha leyi, hhayi kukhanya vele sesidinda ndawonye kasiselama-profits esiwa-expectayo ukuthi sithole imali engasincedisa yokuthi siphinde sithole le mali yokuthi siwode. So kuyasihlukumeza kakhulu njengezisebenzi.
Kodwa aliyitholi yini imali njengoba abantu beyidingela ukuthi bethenge kini okokuziphilisa nsuku zonke, okunjengembhida, amatamatisi lokunye?
Imali eningi itholakala phandle sibili, nothi kumantu abazisebenzayo emavendini, kodwa kubona laba abasebenza ukuthengisa imali yensitha emkambeni yensitha. Lokuthi siyibambe imali ezandleni zethu kugcina vele singasakwanisi lokuthi siyibambe. So okusalayo ukuthi imali eziningi ziphandle ebantwini. Lathi njengobana singabantu abazisebenzayo sinezimoto phela, uyathi usuthi uyachayisa, uthi uyathi uyafika emashophu especially ekuseni, uyahamba ko-TM, ko-Pick n Pay kumbe noye ko-Spa, uthi ufike usathi uyachayisa into zizobe sithi leyi kayikaprayizwa, leyi manini mbijana, manini 5 minutes, 10 minutes kuke kubuzwe i-rate. Ubusuthatha ngapha nxa usiya ngasithi council uthola namhla ibhili yakho nxa dumele ubhadale 13,000 uzozobe sithi sesicalculatile i-rate namhla ithi malini, sosokumele ubhadale 19,000. So at the end of the day kuyasihlukumeza thina esizisebenzayo ukuthi vele imali yethu esiyibambayo ayiseseyimali ongahlala usithi uyibhajethile, asomali ongahlala usithi ulayo esikhwameni ngoba ihlala ingephephukileyo every time. Ngibe sengikhuluma ngokuthi thina singaba yesilalo ithuba lokuthi sibambe lathi ama-USA kumbe namaranzi, kuya ngokuthi sabe sithengelwe ngabantu abavela out, abavela kwamanye amazwe. But thina nxa sithengelana thina sodwa leyo mali vele abakho abayitholayo, ama-7 bayitholayo yona le entutshwane, kodwa yiyo yena le abayisebenzisa ukugada ngayo amabhasi ukwenza nje i-day-to-day living ngoba imali zabo zingama-plastic money. Bezithola emafonini, bezithola emabhenki, kumele beswayipha.
UNkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso emela abathengisa esitaladeni koBulawayo, eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende yena uthi inhlelo zakhe zokuvuselela umnotho zihamba kuhle, kepha uthi intengo yezinto ezitolo ikhwezwa ngosomabhizimusi abayizitha zakhe abafuna anqotshwe kukhetho. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Iphephandaba leChronicle lithi isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Kembo Mohati usekhuthaze labo abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla lakhe ukuthi basebenze gadalala ukuze banqobe kulolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi eleZimbabwe leleGhana aselobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye kuhlangothi lwezombusazwe kanye lezokuthuthukisa umnotho. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osayine isivumelwano lesi emele iZimbabwe emhlanganweni webhanga elikhulu ele-Afreximbank e-Accra. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye ukhona kulomhlangano. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani bakusakazi, linjani lonke ku Studio 7. Ngicela lami like libale ama recording please, ngiyalicela abasakazi be Studio 7. Ngithi mina linjani mthakazi omuhle, linjani lonke kuzindawana ezihlukeneyo. Ngibe sengithi mina ngicela laba bomthakazi abaloku belandelana lamaqembu amashona ukuthi abake bebuye ekhaya bevotele umthakazi, behlukane lamaqembu ezinye inhlanga ngoba bona ngeke baze bebavotele abashone nabavotele ezinye inhlanga. Ake libuye bantwana bakamthakazi, likhumbule ekhaya, like lizicabange ukukhuliseni inhlangano. Lilethe umthakazi wenu. Ngiyabonga, ngikhuluma ngiseGoli.
Basakazi baka Studio 7, lani lonke balaleli, lilaleli Studio 7. Mina ngithanda ukuthi ngiyazise iZANU sibili la. Ngizi lokhu eqinisa ukuthi wonke yona siqedile konke du, isilindele ilanga levoti. Ngisebesikhiweni ngisho njalo seliqedile lonke du. Thina ngabathilaze emhlanganweni lihlala lingu-3 emagondeni. Lokhu kubona iseli ukuthi abantu babhalisa amaseli, siyasisesabele ukutshaywa. Sifuna ukuthi siphume kuvota sirulo. Ngobana bathi nxa uvele ungakho kuseli wakhona siphume kumavota sirulo. Sesiphumile kumavota sirulo, sesibona lathi lapho esiqonda khona. Asisobantu bezanya, sivotele izanya thina. Ngaze seliqedile kodwa lilabantu. Abantu alila bangena bengu-3 amama ovethi vele kasayile emhlanganweni yenu njengemakhala usizo lusizo lusizo vele yonisele yodwa vela liyikwanisile lalutshwani kakhulu. Kulabantu ngurobhana, kulabantu sibili liyoqedile. Yebo, yebo, uqeda kwena sikuthonga seliwini lukhetha qedile ngoba lavele lidonga lihlakaniphile kodwa lilabantu. Amaseli lala wabumbayo siwavotayo asiwavotele belifuna abantu. Abantu lababonayo nasinye isikhalapho nejele, asisavoteli uThamisi ukude besivotele ukuthi sifunani. Sivotela ukulamulela umntwana umfazi ohawuliswa ejele, ejiyisa umkakhe, ejiyisa imuli yakhe. Wona mina ngakho sithi uhlakaniphile ukuze uzibone ukuthi lokho likwenza amazane lisiwula. Lizasibona-ke sesifuna ukukhulula ukarivume lo sikhala. Usikhala abotshela uBlessing wabulaya iZANU. Khona sisake sibone thina sesivotele usikhala la ukuthi waphume kuphela. Once sivotele uThamisa siyakwazi ukuthi vele hawu sikhala use-out. Vele sivotela khona lokhu ukuthi usikhala kaphume. Abafazi sonke bafazi, wonke umfazi wazalayo ukuzala kunye. Asicabangeni usikhala ngasingena emabhokisini, sikhale ngosikhala ngasingena emabhokisini. Siya nomnye umfazi asezihawule kangaka.
Siyabonga igama nguMoveli uNgwenya eDaluka. La ngithanda ukubingelela imuli yami ekhona eDaluka nabahlali bonke bakaHot 19 khonapha eliphane neZimbabwe lonke labalandeli bonke. Obhuti uSirik uJuma laphana eStrip Road labalandeli abohlelo ngiyalithanda thandile, iphile lapho likhona. Amen.
Studio 7 kubasakazi abaqondile usaza kwahlonzi. Mina ngingu Robert Sibanda Makepes, ngihlala eGogwe. Ngithanda ukubingelela izihlobo zami ikakhulu eDonsa, kongazimbi ngithi abakongazimbi bonke egogwe komakepesi imakepesi yonke makepesi ngazimbi ngizothi zonke izihlobo zami ezikusisisi ngithi hatshi asiqineni sokuseduze ngiyalithanda lonke ngiyalithanda bangane ngiyabonga
Studio 7 ndishona njani Studio 7 thina siyatshona Studio 7 ya angivele ngihlale phezu kodaba ya mana kanti khona izweni lakithi Studio 7 ngithi nge ngibuze ngithi kanti lisibuzele bona ubelieve kawule nabajoseph tuma laba bathi bona kurayithi bathi kurayithi elizweni lethu kakhulu bathi imigaqo iyalungisa yonke indawo basibalela nje indawo zalapho bona bakhona ukuthi kuyalungiswa lapho thina esikhona akulungiswanga lutho okokuqala le mpahla ziyadula into ziyadula le mali yakhona le ibhonzi uma uyiphethe but inkalakada yemali ucabanga ukuthi le mali iyathenga kati ayithengi lutho nje ithengela isinkwa nje kuphela so uyabona nje ukuthi le nto efana nale into esizabe ukuyibalekela kube sokuthi namathuba omsebenzi awatholakali awatholakali amasithuba omsebenzi bona ubelieve kawule nabajoseph tuma bakhuluma ngoba bona basemsebenzini bayasebenza izisu zabo ziright kodwa bacabangelani kwabanye abantu bacabangelani kwabanye abantu Studio 7 angibonge kule ndawo
sibingelele emsakazweni sibonge kakhulu njalo ngilusizi kakhulu ngokuthi ojob scholar basaboshwe namanje and abantu bezimbabwe bakubona lokho uhlupho ababhekane lalo ngaphansi kwegovernment ezanu PF ukuthi abafuni ukuthi kube le-opposition kahle kahle bafuni one party state ukuthi bafuna ukubusa bodwa kodwa ngoba noma bekhulumela izanu obelieve kawule bathi kulungile konke kunjalo ukuthi ngamanye amagama abazitsheli bona any 5 years basayifuna ukuthi bangathi noma bedliwe beqelwezele ukhetho bephathe fleny 5 years so umbuzo wami sekutheni bona obelieve kawule ingane zabo zikuphi and bazimisele i-future yiphi yengane zabo ukuthi uma bengaphathe any 5 years besebenzisa bond paper yabo leyi ingane zabo zizobe ziphila ngani zidlali zithenga ngapi ngoba vele akula amakhampani aproduce izinto khona lapha ekhaya ukuthi bazenzela yonke into beyithengise ngebonding bathenga izinto kwamanye amazwe ezingasizoza lapha ezizofuna imali eyi-hard currency so bona nge-RTGS yabo yona leyi bazitshela ukuthi nge-5 years iyabe isinjani ukuwa i-RTGS iyabe ithengaphi bazoyithola phi ipetroli bazokuthola phi ukudla njengoba bahlulekile ukulima sizokwathatha amaplazi kube lungu akukho ukudla lamanje kuyahlutsheka iy'ngane sezimbabwe ziyahlupheka ziyalamba zinzokuthatha amapasipoti zibaleka zisiyadinga imisebenzi nzima kwamanye amazwe iy'ngane zabo bona labo omalakhi inkomo labo believe kawule azikho lapho ezimbabwe zifunda ngaphandle kwamazwe so right bona uma befunisala beqilibezela ukhetho bebuse efteny 5 years basho ukuthi lezo eziseleyo ziswela amandla kuya mayamazwe zobe zinjani ake bebelo nembeza kubantu abantu bezano bekhulula ukhetho abantu bekhethe omthandayo siyabonga
lawo bekungamazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp lawo emlaleli ungasithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lele China alomlando wokuphatha kuhle ubudlelwano bawo ukuze kwenqatshelwe ukufuthelana okudalwa ikuncintisana lokungaboni ngasolinye okukhona phakathi kwamazwe omabili. UBlinken wethule amazwi la eseBeijing kwele China izolo ngemva komhlangano awenze lenkokheli yakulelo lizwe egoqela uMongameli Xi Jinping. Emhlanganweni lo uBlinken uthe utshele iziphathamandla zakwele China ngokukhathazeka kweMelika ngokwenza kweChina olwandle lapho okudlula khona izikebhe eTaiwan Strait. Wengeze wathi ukugcizelele kwabeChina laba ukuthi iMelika ayisekeli ukuthi iTaiwan ibe lilizwe elizimeleyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Litshone kuhle.